Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeKhilani Squatter Camp koBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo siyaphanjaniswa ukuqhamuka kweCOVID-19. Umahluli omkhulu elizweni uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi wemthethwandaba walonyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla linqotshiwe ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zeKhilani Squatter Camp koBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo siyaguquka ngenxa yeziqondiso zeCOVID-19. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba koBulawayo.
Ngesikhathi iningi labantu bakoBulawayo livukela emakilinika ukuyadinga ukuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela kuCOVID-19, abahlali beKhilani Squatter Camp balenhlanhla yokuthi balandwa ngabezempilakahle ukuzobahlaba. Omela abahlali beKhilani Squatter Camp unduna umnumzana Thoni Ndlovu uchasisa ukuba lanxa sebahlaba ijekiseni leCOVID-19 vaccine lokhu bebhekane lobunzima.
Abantwana abancane lapha abaningi abaye esikolo kuzoba lokunye nje okungathi kuyahluleka njengabantu ababe bebuya bevela kwezinye indawo bezosithatha nje amapikitha kodwa singatholi lutho. Sibe sesihlala sesihlukulezile kodwa abantu laba kathi babuya bezosithatha amapikitha khona kungalanto abasiyenzela yona. Thina ubungakahlukuluzi muntu lapha ngoba saphangisa masinyane babuya bazosihlaba nje wonke umuntu olapha nje ukhanya washaba ivaccine.
Unkosikazi Nompumelelo Dube ohlala eKhilani Squatter Camp uthi kunje abafundi abayi esikolo.
Kuningi okuyabe kuvela okubi ngebantwaneni yendawo esihlezi kiyo. Ukuthi sifuna ukuthola ulwazi nokuthi sithole ukuthi indawo le kube lama organization abuyayo abelokho esifundisa ukuthi sithole le ndawo ukuthi sihlale ngoba indawo esihlezi kiyo siminyene akulaka ukuthi sivikelane njani kodwa sithole lokho sithole imfundiso kusiya phambili sithole lati indawo yokuhlala ukuthi abantu bethu sibagcine kuhle ngoba ngeke uzihlale nomntwana ole 24 years ku one room.
Osakhulayo ohlala eKhilani Squatter Camp unkosazana Thandekile Ndlovu uthi isimo seziqondiso zokumelana leCOVID sezimenza aswele umsebenzi.
Uhlelo loCOVID lumphambanise kakhulu ngoba sengiswele umsebenzi abana lami ngisebenza imali lokudla kusela.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncili ayibavumeli abantu abahlala edolobheni okungekho emthethweni.
Mina njengedolobho lakoBulawayo vele kasikhuthaze sibidla abantu abasikwatayo. Yikho eminyakeni emihlanu edlulileyo sake sadinga udona owakhela izindlu eNewman's Village. So we are still trying to negotiate abanye ama-NGOs abangabuya bebakhele izindlu. And then kakhulu abaningi abeKhilani yilabane sasibakhele emgabini ngalo kuthiwa kuse-Millennium. Kodwa bayabaleka izenza be-chevereentiza izindlu kumbe bethengise izindlu beyihlala khona phansi.
Ekhilani Squatter Camp kuhlala imuli ezedlula ikhulu lamashumi amabili. Akulamanzi okunatha ahlanzekileyo, izambuzi, ikilinika, lesikolo, njalo inengi labo liphila ngokuzisebenza. Bathi kusuke kwabanzima ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zeCOVID-19 ngoba bagcine bephelelwa zindlela zokuzinakekela. Kusenjalo lisiyachona ilanga layizolo kulabantu abahlolwe bafumanwa bele COVID-19 abangamakhulu phose amane 373 kwabhubha abalithumi lambili 12. Abantu abadlula izigidi ezine 4,167,808 sebahlaba ijekiseni okwakuqala. abedlula izigidi ezintathu 3,186,514 sebahlaba ijekiseni eyesibili kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,482 sebahlaba ijekiseni yesithathu. Sekwasile abantu abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 194,306 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,160. Uhulumende uqhubeka ekhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 ngoba igcikwane lokhe lihlasela ezweni lasemhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eKhilani Squatter Camp ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umahluli omkhulu elizweni uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala komsebenzi wemthethwandaba walonyaka esithi iCOVID-19 iphazamise kakhulu ukusebenza walolu hlangothi ngomnyaka odluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhuluma namhlanje eHarare uMnumzana Malaba uthe umnyaka odluleyo emthethwandaba sibe ingasebenzi okwenyanga ezintathu ngenxa yeziqondiso ze-COVID-19. Ethi lokhu kuphazamise kakhulu umsebenzi wabo elizweni ngoba kufune kuthathelelwa amacala amalutshwane kulalawo owakumele athethwe. UMnumzana Malaba uthe kusobala ukuba kumele imithethwandaba iqale ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zokwahlulela amacala.
The measures taken to prevent and contain the spread of the COVID-19 pandemic had serious negative effect on the administration of justice during the year under review, as the efficiency of the courts was seriously undermined.
Indlela esizisebenzisileyo ukulwisana ne-COVID-19 ziphazamise imisebenzi yethu ngoba amadali aphazamisekile. Lokhu kwenza sikubone kube sobala ukuba kumele sisebenzise imitshina yakulezi nsuku.
Uthe ikomishini ebona ngokusebenza kwamadali eye-Digital Service Commission, JSC, ibe nenhlolo zokusebenzisa kwemitshina yakulezi nsuku phakathi kohlelo lwe-Integrated Electronic Case Management System. Uthe uhlelo lolu luzababanisa ebulenjini be-inthanethi amadali onke, njalo luzababanisa amagqwetha, abemajele, amapholisa, abe National Protective Authority, abe Anti-Corruption Commission, nabo bonke abasebenza emadaleni. Uthe lokhu kuzakwenzeka izehlakalo zenkohlakalo njengoba konke kuzabe sekusegcekeni. Bathi uhlelo lolu luzaqala eHarare ngontangula emadale athi i-Constitutional Court, Supreme Court, le-Commercial Court. Uthe njalo amacala asezenenza ukuhlonisa abantu bezezindimi zabo, i-Virtual Court. Elinye igqwetha uMnumzane Ngobani Sithole uthe lokhu okwenziwa ngamadali kuqakathekile kakhulu ngoba i-COVID-19 isiphazamise umsebenzi wemadali.
Akuyinto ejabulisayo kakhulu ukubana umahluli omkhulu uMnumzana uLuke Malaba uyakhuluma ngendaba yokuba kusetshenziswe i-technology nxa sikhuluma ngendaba yomthethwandaba. Uzathola ukuthi kwamanye amazwe i-technology isisebenza kakhulu, njalo akusadingakali ukuthi abantu babe befika emthethwandabeni, ikakhulu nxa sikhangelane le gciwane leli ele-COVID-19.
Uthe ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku kuzakwenza umsebenzi wabahluleli nakumansi ube lula.
Kodwa sithanda ukuthi sikhuthaze ukubana nxa Judicial Services Commission izakwenza ukuthi kusetshenziswe i-technology, kuyabe kufuze bayenze ukuba kungagcini kwenzakala esikubonayo kwezomfundo ukuthi abantwana babanothileyo yibo abafundayo kuphela ngoba yibo abayenelisayo ukuthi bathole i-access to technology nale. Siyabe singafuni ukuthi kube lo mthetho wabatholayo lo mthetho wabaswelayo.
Umthetho ngawaphezulu e-Constitutional Court ubika usikeka amacala angamashumi amabili lantathu 23 kuphela. Umnyaka wonke ka-2021 kunamacala angamashumi amane athengiswa ngo-2022. Idayi le-Supreme Court libika likhangele amacala edlula amakhulu ayisithupha 619 ngomnyaka odluleyo, kulinganiswa namacala angamakhulu phose ayisishiyagalombili 788 athethwe ngo-2020. Umalaba uthi imisebenzi ndaba kamanzi yona yasibele indaba ezilutshwane ngakunye nxa kuqhathaniswa lomnyaka ka-2020. Ngomnyaka ka-2021 iindaba ezisiwe enkulungwane ezizikhombisa-nhlanu 75,241 zakhanyelwa edabe le-criminal court nxa kuqhathaniswa lenkulungwane ezizikhombisa nasikhombisa 77,031 ku-2020. Mina lesi sisebenzisa abantu.
Amapholisa athi adinga umnumzana Saibeth Musengezi owakhweza udaba idalele High Court olokuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla leZANU-PF ngoba akakhethwanga ngemfanelo. Ngomnyaka ka-2017 kususwa esikhundleni owayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mgabe. Igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi amapholisa afike emzini kayisezala eButiriro eHarare mhlaka 5 kuze bandlela babatshela ukuba bayamdinga kabachongo ukuba bafunani kuye umnumzana Msengezi. Asizweni ingxoxo umnumzana Sithole ayiqhubele loGibbs Dube weStudio 7.
Ezikhona lapha yikuthi uSaibeth Msengezi amagqwetha akamongameli afayile sithi ngama heads of arguments nge-Thursday efayile ama heads of arguments asesithi ukuthi no bona sebelungiselela ukuthi kuhanjwe enkantolo. Bathe befayelele ama-heads of argument amapholisa atholakala ngabantu abahamba besiyadinga uSaibeth eBudiriro kwabozala. Athe efike khona ngale asesithi ayamdinga ngendaba abangayichaziyo ukuthi indaba yani. Okukhona esikwaziyo ukuthi amapholisa lawo ngawe law and order. I-law and order eZimbabwe libandla lamapholisa elidila lento esithi thina ngesiNgisi political cases.
Seliyenzeni njengamagqwetha baba Sithole ngodaba lolu?
Biluphumane lami emoyeni wangitshela sasesibhalela amapholisa incwadi ngeFriday ukuthi sizwisise ukuthi kanti uSaibeth angabe dingelwani njalo ephambaniseni. Incwadi leyo kayikaphendulwa, incwadi ehambileyo yamapholiseni. Njalo encwadini leyo siyatsho siyaphinda siyagcizelela uSaibeth uzimisele ukuthi ahambe emapholiseni aface whatever allegation yona leyo abamdingela yona. Ngakho ke bangasiphendula incwadi leyo sizahambisa uSaibeth emapholiseni ukuthi kube njengoba kunjalo. Ngoba he's a law-abiding citizen, utsho njalo akalacala alaziyo engabe engalidingelwa ngamapholisa. Kodwa apart from that siyakwazi nje ukuthi kungabe kuyindlela yokumethusela ukuthi angabi continue nge-case lay. Ngoba sitsho njalo ngoba phambilini sike sathola incwadi evela emagqwetheni akamongameli emela iZANU-PF labanye oBhetimpofu lo Chinamasa besithi ikhesi leyo kasi withdraw singayekela ukuyi withdraw amagqwetha layo uSaibeth bazocela ama costs kuthiwa ama cost bonus profits besithi ukuthi le lawyer liyafuze libhadale. Ngakho ke sikuyalile lokhu sathi hayi asambe nini phambili indaba izwakale. Becela khona apha ama cost bonus profits bona bebesithi indaba leyi umongameli angeke ahanjiswe enkantolo ungacelanga inkantolo ukuthi kuvumele ukwenza njalo esithi leave to an order ukuthi ubophise umongameli. Sikuchallengele lokho thina sathi hayi lize lezelelo.
Lowo umnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Saibeth Musengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla leZANU-PF obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya okuphathelane lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isk isigaba sezempila kahle kumunicipala weHarare City lanxa kungatholakali imbiko yokuqhamuka kwesifo sesihudo kuleli dolobho okwamanje abantu baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele njalo bethathe amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ungakaveli lesi sixwayiso siza ngalesi sikhathi sokuna kwezulu esivame ukuza lemkhuhlane enje intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba
uDokotela Kudzai Masunda ophethe umnyango wezifo ezisabalalayo i-epidemiology kumasipala weHarare uthi izakhamuzi kumele zilondoloze ukuhlanzeka ukuze zizivikele emikhuhlaneni eza lezulu efana lesihudo ngalesi sikhathi ilizwe limelana le-COVID-19.
If we continue with the COVID preventive measures of washing our hands, sanitizing our hands, making sure that the water is clean, and taking or consuming food that's prepared well, and water also that is safe, then we can control
singaqhubeka sigeza izandla sisanitize lokudla ukudla okuhlanzekileyo singaqeda isihudo
uthi okwamanje kuyajabulisa ukuba leli dolobha aliladubo lokuhlaselwa isihudo ebizwa ngokuthi outbreak kodwa ethi noma kunjalo abantu kakumelanga bekethise ekulondolozeni ukuhlanzeka lokuzivikela.
It means we need to be more vigilant in terms of diarrhea. So anyone that has got a diarrhea is just advised to visit the nearest health practitioner so that if it's an outbreak kind of a diarrhea, it's quickly managed.
Kumele sinanzelele umuntu wonke ozibona elesihudo kagijime eyothola uncedo.
Uqhubeke phambili ethi lokhu kuphathisa ukuba idolobha lenelise ukubona indlela esihamba ngayo lokusabalala ngayo bebesebesenelisa ukulwisana naso. Okhokhela inhlanganiso yezakhamuzi zeChitungwiza eye-Residents of Chitungwiza Trust umnumzana Mduduzi Carrington Piri uthi bakhuthaza izakhamuzi ukuthi zilwisane lalesi sifo noma udubo olusuka lubaphazamise kulokhu kuyikusilela kwamanzi kulelo dolobha.
We don't receive enough water from our council. We receive water once a week from our council, our city fathers. So the water problem is the major problem in Chitungwiza as well. And then when it is raining, again, we have a problem of such waterborne diseases such as Coryza and typhoid. Then we
amanzi siwathola kanye ngeviki. Sicina sesithenga amanzi kulabo abalamabhohozi.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamuzi yeHarare Residence Trust uthi noma umasipala ezama ukutholisa uzulu amanzi esebenzelana lohulumende ngenhloso yokulwisana ne-COVID-19 lokhe kulodubo lapha nalaphaya kuphazamise le misebenzi yokuthi abantu bezivikele ngokuzayo zikhathi zonke.
Nxa kungela manzi ubuchapha buyanda lokhu kungabangela umkhuhlane wesihudo. Siyakhuthaza uminisipala ukuthi engeze khonapho kube so.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization WHO ithi umkhuhlane wesihudo ubulala abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abangaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amahlanu 525,000 emhlabeni jikelele ngomnyaka. Lo mkhuhlane ubikwa uhlasela njalo abantu abaphose bafike amabhiliyoni amabili 1.7 billion iningi labo kungabantwana emhlabeni jikelele ngomnyaka. Ubikwa njalo ubangela ukulahlekelwa ngamanzi emzimbeni lokusilelwa kokudla okwakha umzimba i-malnutrition kanti uyisifo esivikelekayo njalo siselapheka. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Abavela eZimbabwe abalamaphepha ayebavumela ukuhlala lokusebenza eSouth Africa weZimbabwe exemption permits bathi kufanele uhulumende walelo lizwe yachasisele ezinye ingatsha zakhe isinqumo asesithethe esokuthi bengavotshwa njalo bengaxotshwa kulelo lizwe kungakapheli wonalo umnyaka. Ugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya kweleSouth Africa selikubeke ngokusemthethweni kugwalo lwegazethi ukuthi abasebenzisa amaphepha la bengathintwa ngabezomthetho umnyaka lo ungakapheli ababili njalo bengaphuma kumbe bengene elizweni santando amaphepha la aqine ukusebenza ngomnyaka odluleyo njalo uhulumende we South Africa uthi kasoze engezelele iminyaka yokuthi eqhubeke esebenza onikeze abantu umnyaka ukuthi bedinge amanye amaphepha abapha imvumo yokusebenza kumbe ukufunda kulelo lizwe asizweni isiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Nqabo Thoma Bena esichasisela okuningi ngalolu daba
lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe kumele inyanga lezi eziseleyo kusiyafika u-31 December 2022 eziphethe la maphepha abizwa ngeZimbabwe exemption permits zibe sezilungisile amaphephazo ngokungena kwamanye amaphepha okuhlala abavumelayo kodwa ke lo mthetho ukuthi baphiwe ithuba yenyanga ukuthi umnyaka uziye phela bakwakhulunywa kuhle lezinye igaja zikahulumende kunabanye abasifonelayo abathi sebebotshiwe bebotshelwe ukuthi kuthiwa ama-permit aba-expire kulabanye abayehluleka ukuthola imali yabo amatitsha akade bemaka i-matric last year ngoba kuthiwa izithupha zabo lezo kuthiwa yi-South African Educators sezi-expire kanti njalo ababalisi kabakabi leqiniso ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ezinye izikolo kumbe iSouth African Educators izohlala abanye bathi this week eBloemfontein la kwezinye indawo kasikabi leqiniso ukuthi babone ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba kanti njalo futhi abasebenza ku-Chinese motor umnyango wezokuhamba iDepartment of Transport kayivumi ukurenewa ama-license kwenza kube nzima ukuthi abantu basebenze so ke yikho ke igazette lefakiweyo kayika yehli kuhle kungatsha zikahulumeni kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe nxa siyafika next week kuyabe sekucacile kuzo zonke ingatsha zikahulumende ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke ngemsebenzi yabo belungiselela ukuya kwamanye ama-visas kumbe ama-permit akhona
ubona kusenzakalani kuwona lo umnyaka kungakapheli i-grace period leyi abeZimbabwe baningi yini abenelisayo ukuthi bezuze amanye amaphepha okuhlala kumbe konke kulukhoni kiyo singabona iningi libuyela ekhaya
sicabanga ukuthi nxa uhulumende weSouth Africa engazange ayehlise lokho esingawubiza ngolwasenzi sithi ngama-requirements abantu abaningi ngabasoze banelise ukuthi bangene ngaphansi kwamanye ama-permit kumbe ama-visa lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi kuthi kufika umhla ka-1 January 2023 bengekho emthethweni eSouth Africa yilo uhlupho esilalo sicabanga ukuthi nxa i-government eSouth Africa izavuma ukupha ama-waiver kwamanye ama-requirements ukwenzela ukuthi abantu banelise ukuya kwezinye kumbe kwamanye ama-permit kuza kwenza ukuthi abantu abaningi basuke ku-ZEP baye kwamanye ama-permit kodwa ke nxa engazange ayehlise wabelokhu esithena ufuna ukuthi kube njengendlela umthetho we-immigration otsho ngakhona nxa umuntu efuna uku-applyela i-permit abonise ukuthi ufundile ikhampani ayisebenzelayo ibonise ukuthi kakula sizolwane se-South Africa esingenza lowo msebenzi kuzaba lukhunyana ebantwini abaningi
Lo umnumzana Nqabo Thoma Bena isiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa esixoxelaye ese-Johannesburg khonale e-South Africa Wezemidlalo iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla linqotshwe nge-1 kanya ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele Cameroon. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Umgadli odlalela iqembu leLiverpool kweleNgilandi uSadio Mane uyohlohle igoli elidale umehluko sekusele imizuzwana ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina. Umane uhlohle umbekwa ngemva kokuba umdlali weZimbabwe uKelvin Matsongo esebenzise isandla uvimba ibhola ebeliqonde esangweni. Ekhuluma ekupheleni komdlalo engukapteni weqembu leZimbabwe uBenjani Marware uthe ujabuliswe indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo loba nje ligcine lidliwe.
Namhla badlale kuhle kakhulu. Ngikholisile indlela esidlale ngayo ngesikhathi sivikela isango lethu la ngesikhathi sihlasela besiyimbumba nxa singenelisa ukudlala ngendlela efanayo emdlalweni olandelayo iqembu esizadibana lalo sizalibulala.
Maruwaru becubungula umdlalo wanamhla kumabona kude weSuper Sport ngempumela ithe iqembu leSenegal lihlezi phezu kwengalane yesibasika Group B lile mihlomelo emithathu ukuthi eleZimbabwe lisemsileni lingela mhlomelo. Omunye umdlalo wesibasika Group yophakathi kweqembu leMalawi leleGuinea ulandele weZimbabwe leSenegal. Emdlalweni walo wesibili iqembu leZimbabwe lizadlala leMalawi ngolwesihlanu mhla zili-14 kusithi ngosuku olufanayo leSenegal lizadlala leleGuinea. Kwesithathu njalo ngoku ina iqembu leZimbabwe lizadlala leGuinea ngolwesibili mhla zili-12. Kulamaqembu angama-24 aphatheke kumncintiswano we-AFCON oqhutshelwa elizweni laseCameroon njalo afakwe kuzibaya eziyisithupha isibaya ngasinye silamaqembu amane. Ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi endaweni eziphezu kwengalane kanye lamanye amane abephutshe esendaweni yesithathu njalo le miklomelo ethe xaxa kulamanye yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Umncintiswano we-Africa Cup of Nations uqale ngensuku ndo lapho iqembu elimele ilizwe elilo liqoqela imidlalo eleCameroon elithe khona eleBurkina Faso nge-2-1 kuthi eleCape Verde linqobele Ethiopia nge-1 kanya. Limpumela itsho ukuba iqembu leCameroon yilo elihlezi phezu kwengalane yesibasika Group A lile miklomelo emithathu kuthi eleCape Verde lalo lile miklomelo emithathu kodwa lisendaweni yesibili ngoba lona lihlohle kanye kuphela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izakhamizi zeKhelani Squatter Camp kobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo seyaphanjaniswa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Umahluli uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi kwemthethwandaba walo nyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu lamhla lenqotshwe nge-1-0 ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncane umncintiswano we-Africa Cup of Nations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.